ebhukera endlini kababa ikhawelo to ubaba udokotela uMorgan Richard Tsvangirai. Sihlangene njengabantwana be-MDC nabantwana baseZimbabwe. Sisuke iZimbabwe yonke ebhukera namhlanje. Sifuna ukuthi sibhekelezele ikhawelo to endlini yakhe yokugcina. Sifuna ukumthelekezela ngendlela yokuthi laye lapha yakhona kuvungani ukuthi hayi abantwana babuyile baphekelezela ubaba uTsvangirai.
Singathi-ke kukhanya ngazani kuyake kulabantu abaningi kakhulu. Libona ngazani kuyake kulabantu abaningi kangana?
Ngikhuluma kunjenje kumnyama kutethi lokuthi ngingababala nje ngekhanda ngekhanda ngabe ntambamanga izimota lokhu zifika abantu lokhu befika. So ngibona ngazani sibili nesikhathi sesisiyandela abanye bazofika beziqedile.
Ye, sizakuthiwa lo mgwaqo ulungisiwe sibe ngurhulumente khonapho kume njani makhumalo?
Yikho kutshengisa khona ukuthi urhulumende wezano ngurhulumende wamanga ozama ukuvala uzulu amehlo benze angazani balesizi kubaba uTsvangirai bona besitho bengesiqiniso bazama ukuthi bakhuthaze abantwana baseZimbabwe sicabange ukuthi umnangagwa ubuye ngupresidenti olobuhle hatshi. Kanti namhlanje khona besazi ukuthi umgwaqo lapho wawukuhlala khona ubaba uTsvangirai uvele ungahambeki sebenamhla sebewulungisa bafuna ukuthabisa abantu selaphuza ukuthi ithabisa kakusebenzi lokhu abantwana baseZimbabwe sebediniwe ukudubeka. So lingaze lenzeni? Alitholi mavuthi ebantwaneni baseZimbabwe ngoba sebediniwe ngani ngabangeni.
Nxa sesikhangela njalo sizwa kuthiwa-ke kulobaba uRaila Odinga uzohamba njani labanye ababuyile khonapho?
Ya, ubaba uRaila Odinga uhambe wayathathwa ngupresident wethu u-advocate uChamisa e-airport. Ngikhuluma uzabe khona naye futhi sebezethekile eziningi kakhulu ukuthi ngingathi lo uzakuthinge uzakuthini. Asimeleleni abantu lokhu bebuya kungenzakala ukuthi izethekile zibe iy'nkambi eziningi ezinye.
Sibonile-ke lapha kumabona kude kulo mama-ke Opa Mtsinguri Kashire khuluma sithi abantu bezanu phefumelela babuye khonapho ukuze khalela-ke imuli kube ngithi umdeni kaTsvangirai. So lizabe lidlelana njani labo koTsvangirai?
Izami yena mthetho wayo ivele ungayibona isondelele eduzane lakho kukhona abakufunayo. Ye kube angangabuya ngoba kabaliswa ngoba ubaba uTsvangirai yinde nguye umuntu kuleli lizwe ovunywa nguzulu wonke ukuthi liqhawe. Kodwa izani ukubuya kwayo sibuya ngokuthi sisebenza nabanye bethu ukuthi bazame ukuchithiza lo mthimba yokuthi sifa kuba bendlini yakhe. Kodwa besoze kusimise khonokho ngoba sesivele sibazi ukuthi ngabona besondela bafuna ukuzodiliza besebenzisa abanye bethu. Thina esiza kwenza yikulandela umbono kababa uTsvangirai ngokuthi sikhiphe abantwana baseZimbabwe phakathini kobomgqibilo abafuna ukukhuluma, abafuna ukuthethisa, abafuna ukuyenzani kabenzi. Ayisikho thina esakuthunywa ngubaba. Ubaba wathi sikhiphe abantwana baseZimbabwe ebugqilini sibase eKenani wasinika ubaba uChamisa soke sinelile ukuthi sihanjiswa abantwana baseZimbabwe eKenani.
Singathi-ke kuyabe kungumlayezelo oqakathekileyo uzakwethulwa umbani khonapho-ke we-MTCT?
Hhayi, kakubuzwa lokhu ubaba uFreddy uTsvangirai wabona ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi athathe isigodo akanike ontanga bake bazame labo ukuthi bayenzile i-National Council yethu yakugcizelela khonokho uzulu waseZimbabwe ukugcizeleli. Ukhona ongaba nombuzo ukuthi akugcizelelwanga? Yena lowo ngilethembule ukuthi hhayi kamele sininedide sibi ngoba kuyabe kule nto engayisile.